sivele thina ke eZimbabwe lapha silobunzima obukhulu ke ekuthelelana kwegcikwane ngoba okwaqala izibhedlela asila zibhedlela ezanele ukuthi ke sikhangele labo ababele egcikwane okwesibili ke kasilamali yokuthi sizincedise nxa igcikwane lelingabuya ngesiqhuku njengokwamanye amazwe okwesithathu ke sivele lokudla nje abantu ukuthi babe lokudla okwaneleyo asila kudla okwaneleyo okuyikho okungenza ukuthi into zibe nzima kakhulu njalo okungaba nzima kakhulu ukuthi lalabo abangabe belemali ezincane kumbe kithi abalama medical aid abangeke bancedakale ngoba uvele imithi yakhona kanye lezindawo zokugcinela abantu abalegcikwane leli azikho kazeneli ngoba kunjenje sikhuluma kade seZimbabwe kule ndawo eyodwa layo elezinto zokusebenza ezingeneliyo indawo yeHarare okuthiwa yiWilkinson Hospital mbona ngani ke kuvele kuluhlupho esilalo kakhulu yebo ye kungabe kukuhle ukuthi uhulumende uvulele abantu ukuthi basebenze ngizweke lami angilashiwa lakho ukuthi baqaleke baqala basipreya kuyona le indawo yembare msipho ukuthi abantu bangene basebenze kodwa mbona ngani ke nxa kungaba lokuthi kube lohlupho lokuthi kuvuleke umkhuhlane lo ngamandla ngendlela okuminyana ngayo embare mbona ngani sizaba lenkalakade yohlupho sizakwehlile ukuthi silubambe njani
Njengoba abantu sebevunyelwa ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe egoqela idola lemelika ungathi sokulobubelo yini elizweni
Ububelo kabukho kubhizimusi ngoba okwenzakalayo ukuthi ke nxa kuvele kulezinto zonke ezisilelayo elizweni ungaze ukuthi abantu basebenzise yipi imali ambona ukuthi kunganceda ukuthi kube nobubelo ngoba nxa izinto zivele zingekho elizweni okunje ukuthi sithumumbuka ukho ke sithi imisebenzi zayikho sithi konke nje kakukho okudingakalayo kutholakala ngaphandle kwamazwe ambona ukuthi kungaba lobubelo abantu bangaze basebenziseke imali yangaphandle kwamazwe okungaba lobubelo kuphela yilokhu abathi khona yi-liquidity on the market ukuthi-ke ukutshintshwana kwemali ezandleni zabantu okusemthethweni mbonani kokungaba nganeno ngoba umuntu uyabe sekwanisa ukuthi athenge ngemali layalayo kodwa-ke ekuthini izinto zibe khona elizweni mbonani hhayi akulabubelo lanxa imali ingazibe khona
Kona ukuvalwa kwamankampani achiyeneyo ungathi kube lomthelela bani kuZulu kanye lakuwo amankampani la
amabhizinisi asele evuliwe ngamabhizinisi ayenza ukudla athengisa ukudla layenza lokho okuthiwa yi-essential services lalawo alokubisa kumbe kuhambisa izinto ngaphandle kwamazwe yiwo asele evuliwe kathi-ke wonke amanye ayo avaliwe ikakhulu awabantu abazisebenzayo abazisebenzelayo abanjengalaba sithi ngama-vendors labanye abanjalo kakula-ke ohambayo kakula osebenzayo mbona ngani-ke ulethe ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini